Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kwachiwundura ndofunga vakashandisa zvakare nyaya yemasabu ndiyo yandainyanyisa kuziva
enkwaziyo mina ndikusetyenziswa kwakosobhuku ngiyazi ukuba yibo abasetyenziswa kukhetho lwakochiwundura lokho kunye hati
unkosikazi Joyce Mujuru owake waba ngumsekeli kamongameli usole abekhomishini ebona ngokuqutshwa okhetho ezekho okungokwakuqala selokho waxotshwa kuZanu PF.
I-Uber ingene nge-technology nangamafoni wethu siyakwazi ukuyibiza isilandela phesikhona. Bona bama endaweni eyodwa njalo indawo abama kuzo zinobugebengu isikhathi esiningi. So abantu ba-prefer i-Uber ngenxa yokuthi iba safe empilweni zabo.
Sekuqhamuke impi phakathi kwabachayeli bama-meter taxi labenza umsebenzi ofanayo besebenzisa ulwazi lwangensuku lezi olukamakhalekhukhwini i-Uber le-Taxify. Umncintiswano wokuthuthukisa umsebenzi we-science ngokulingisa imitshina engancedisa kule imisebenzi we-First Global Challenge oqhubekela phambili khonapha e-Washington DC. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Unkosikazi Joyce Mujuru owake waba ngumsekeli kamongameli osekhokhela ibandla eliphikisayo ele-National People's Party usesole okwakuqala selokhu waxotshwa kubandla leZANU PF abekhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ngokungaqhubi kuhle umsebenzi wokhetho lwama-by-election kochiwundura enkabazwe. UMavis Gama usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Umjuru utsho lokhu emhlanganweni nentatheli zindaba ngemva kokulobelana phansi isivumelwano sokusebenzelana labebandla le-Democratic Assembly for Restoration and Empowerment DARE elikhokhelwa ngumnumzana Gilbert Zikiti emkhosini owenzelwe emahofisini ebandla lakhe e-Avondale eHarare.
Kwachiwundura ndofunga vakashandisa zvakare nyaya yemasabhuku ndiyo yandainyanyisa kuziva.
Enkwaziyo mina ndikusetyenziswa kwakosobhuku ngiyazi ukuba yibo abasetyenziswa kukhetho lwakochiwundura lokho kunye hati okungethusa ebengingazingakho lami ngokuveze kulolu khetho ukuba isithupha sinye sinikezwa abantu abaningi kwehlukane inombolo kuphela. Lokhu kusibonisa ovala ukuthi bakhona abahlezi besetyenziswa ukwenza lobu buqili sonke lesi sikhathi. Ngileqiniso lokuba lalabo abahlezi besithi ukhetho luqhutshwa ngendlela balamahloni bangabi lamahloni ukutsho iqiniso lokuba akukho lokho. Batshele uZulu iqiniso ukuba labo babengazi ukuba kungale
umsekeli kanobhala jikelele ebandleni leDARE umnumzana Edmund Gonde uthi bona kasibamangalisi lesi sehlakalo.
Siyabona ukuthi sekuqalisa ukuphumela egcekeni imisebenzi yeZANU PF ebisenzakala eminyakeni yonke le edlulileyo kungakhanyi, kodwa kathesi-ke sekuyisikhathi lapho sekuphumela egcekeni ukuthi ibandla leZANU PF okuyikho okuyenza ukuthi liyale lisemandleni. So sithemba ukuthi abantu bezimbabwe labo bayakubona lokhu okuyenzakalayo. Izeka siyithembi njalo vele besivele singayithembi esikhathini sonke sidlulileyo, but siyathaba ukuthi abantu bezimbabwe labo sebezabona ngoba lokho okuphumayo kule evidence.
Kwasekelwa ngobona ngezokuhanjiswa kwenhlelo ebandleni lakhe umnumzana Potifa Kurima.
Angithabanga nicho nemsebenzi wenzeka khonapha eChiwundura. Umuntu wonke uyakhala phezulu phemsebenzi wayenze khala khonapha eChiwundura. Izeki ayisebenzanga.
Ubuqili beZANU PF kulolu khetho isebenzisa ikhomishini yezeki buvunjululwe ngabenhlanganiso ye-Election Resource Center, ERC, ngesikhathi behlola ukuqhutshwa kwalolu khetho lokuchundura ngempela sonto edluleyo. Abenhlanganiso lezi baveze ukuba amagama abantu phose inkulungwane yababhalisa kugwalo lobalelungelo lokuvota ebhaliswe kanenginengi. Ngeviki ephelileyo abasakhulayo be-MDCT batshengisele eHarare befuna yenziwe ngokushesha inguquko kundlela abezeki abaqhuba ngayo ukhetho okubalisa ukubhalisa abantu kakutsha ukuchiya umsebenzi kamgcini sihlalo wezeki uJustice Rita Makarau kanye lokuba kungaqakathekiswa ubufakazi balapho umuntu ehlala khona nxa sekuyiwabhalisa amagama kugwalo loluhlu lwabale mvumo yokuvota. Kuqakathekiswe izithupha eziveza ukuthi umuntu ngempela isizalwane seZimbabwe ngoba iningi lingela zindlu bengamaloja. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Sekuqhamuke impi phakathi kwabachayeli bamamita taxi labenza umsebenzi ofanayo besebenzisa ulwazi lwangalezi nsuku kumakhala ekhukhwini i-app Uber le-Taxify, okuyimisebenzi eyenziwa liningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. UBenedict Nhlapho uxoxe labeZimbabwe abenza lumsebenzi ngalo umbango wezihambi ngemva kokuba omunye umchayeli we-Uber etshiselwe emoteni yakhe wayafela esibhedlela.
Impi phakathi kwamamita taxi labachayeli be-Uber le-Taxify isitshiye iningi labeZimbabwe abaziphilisa ngokutshayela lezi mota besesaba okumandisayo. Abamamita taxi abatholakala ikakhulu endaweni zokudlela, emabhawa lezinye zilabantu abaningi belindele isihambi bethesa abe-Uber le-Taxify umlando wokubathathela umsebenzi. Esinye isizalwane seZimbabwe ongumnini we-MetaTax eJohannesburg umnumzana Freeman Gwenya uthi impi eseqhamukile angeke iphele abe-Uber laba bengayekanga ukwenza lo umsebenzi.
Akusoze kusize ukuthi siye kukulwa ngoba sizophila njani thina. Sizobhatala nganamarenti. Abantu bethu sobaphani ngoba abantu abasagibeli lezi moto zethu. Sebegibela yini u-Uber lo. Thina abantu bethu sibafida ngani yiko esiphila ngakho akulokunye. So kungelo kuya esiphila ngakho sithembele kusebenza mayasela msebenzi sasebenzi lutho u-Uber ngiyesebenza. Nathi sinjeke sivume nje ukuphuca umsebenzi kanjalo.
I-Uber okuyinkampani esemazweni amaningi isebenzisa ulwazi lwakulezi nsuku ukudinga abafuna kugada imota lezi. Iningi lezalwane zeZimbabwe bathenga imota zabo basebeqala ukuthwala abantu phansi kwe-Uber. Yona-ke ilohlelo lobulenjini be-intanethi obenza oyidingayo ayithole khona ku-intanethi imlande iloba kuphi lapho akhona. Kanti ke ngemali ephansi kwedlula abamamita taxi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Jabulani Ndlovu uthi angeke avume ukuthuselwa ngamanye amadoda ngoba wachitha imali eningi ethenga imota ukuze aselele imuli yakhe ngokuthwala abantu phansi kohlelo lwe-Taxify layo esebenzisa uhlelo lwe-intanethi.
Balwisa umuntu orongo bekungamele ngabe bashaya thina ngoba umuntu owenza leyo nto u-Taxify okanye ngithi u-Uber bekuyibona abantu ofuna ngabe baya kubo bayoshaya bona bangashayi thina ngoba thina nathi sifuna isinkwa. Ngeke uhlale ekhaya uhlala abantwana belambile ubabhekile imoto ikhona nabo ukuthi bavuye bayoma emgwaqweni bafuna imali, nathi into esifunayo imali.
Usekusesabisa ukuthi sekunezihlakalo eziningi zokudubulana phakathi kwabachayeli ezokuchayana kanye lokubulawa kwamafastela ezimota osekuchiye labeZimbabwe abasebenzisa lezi mota sebesesaba ukuzigada. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mchasiseli kwaze kwaza uthi umlando ukibo abamamita taxi ukuthi babone ukuthi izikhathi ziguqukile labo sekufanele baguqule indlela abasebenza ngayo.
I-Uber ingene nge-technology nangamafoni wethu siyakwazi ukuyibiza isilande lapho esikhona. Bona bama endaweni eyodwa njalo indawo abama kuzo zinobugebengu isikhathi esiningi. So abantu baprefer i-Uber ngenxa yokuthi iba safe empilweni zabo.
Umnumzana Ndlovu uthi ukusebenzisa udlakela ngeke kubasize abamamita taxi kodwa inguquko yiyo edingekayo.
Okwenza babe ukuthi they don't have enough funds. But kungabantu abanokuhlakanipha ngabe balanda u-Taxify bathi lalela. Njengoba wena usuthethe umsebenzi wethu, sinikeze izimoto sizoba nendlela yokuthi thina sikubhadale. Nabo bangene basebenze ngoba imali esenza ku-Taxify iningi ukudlula imali mangabe uhlele emgwaqweni uzolinda umuntu yedwa.
Kusenjalo uhulumende uselungenele lolu daba ngokuqala inkulumo zokukhumisana umlota phakathi kwamacele omabili. eminyakeni edluleyo kuke kwaqhamuka impi yemichova kwele South Africa kwafa abantu abaningi kakhulu. Malesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Uhlelo lwe The Connection namuhla sixoxa leqembu elimela iZimbabwe kumncintiswano weFirst Global Challenge oqhutshelwa eWashington DC ngenjongo yokukhuthaza abafundi bezikolo zesecondary ukuthi baqhube izifundo zescience, itechnology, engineering lemathematics kumbe iSTEM. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Ngakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 o'clock kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065. Kulive talk namhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngomncintiswano weFirst Global Challenge owenzelwa ngapha eWashington DC kulabantwana beZimbabwe abenza kahle kumncintiswano lo. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umthethwandaba okele Turkey lamhlanje unqume ukuba kumele babotshwe abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abayisithupha abagoqela umqondisi weAmnesty International kwele Turkey besethiswa icala lokuncedisa iqembu labalwa becatshwa abalwisana lohulumende weTurkey. Minyaka yonke izizalwane zeSouth Africa zithakazelela ilanga lokuzalwa kukaMnumzana Nelson Mandela elikamhlaka 18 Ntulikazi. Zimnika inhlonipho yokukhokhela empini yokulwisana lombuso wabancindezeli owawukhona okwakhokhelela ukuthi lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ibike leli langa ukuba linanzwe emhlabeni jikelele. Lanxa isilinganiso sokugugudeka komnotho inflation sesehlile ngesilinganiso sokuphose nganxele kokukodwa i 0.43% inhlanganiso yebona ngelungelo labathengi eConsumer Council of Zimbabwe ithi lokhu akutsho ukuthi sokulobubelo kwezomnotho. Umgcini sihlalo walinhlanganiso esigabeni semaNdebeleni umnumzana Comfort Muchekeza uthi uZulu elokhu ethwele nzima intengo yempahla ezitolo iqansa mihla ngemihla.
Kubathengi nxa i-inflation iyehlile abathengi isikhathi esiningi abakhangeleli i-statistics yokuthi on the paper into zinjani, bakhangela i-actual buying ukuthi nxa sebengena esitolo nxa i-inflation yehlile bakhangelela labo ukuthi kube lomehluko kuntengo yezinto.
Kodwa khona nxa sikhangele lezi nsuku lokhwana okuthiwa yibhasikiti yemuli imi njani?
Ibhasikiti yemuli sijayele ukusebenza nge-family of six. Khathesi wa-finalizing ka-July, since wa mid-July asikayiyenzi, but nxa sibhesa ngeka-June it's around $500 iyabe plus or minus rounding that figure.
Kodwa nxa sikhangele bona abantu abaningi bayenelisa yini basket leli?
Ya abantu abaningi abayenelisi ibasket leyi in terms of ama actual savings abo lama salaries abo. Abantu they are still living below poverty datum line abantu abaningi.
Ungathini kubathengi ngesikhathi lesi kulokudubeka okunjelizwe?
Kubathengi into sivelela kubathengi kakhulu ukuthi nxa bethenga babathengi ngonanzelelo bakhangelisise izinto bathengayo then nxa sebethengile indlela abaspenda ngayo uyabona Chris zikhona ezinye imuli ukuthi even behlupheka kangaka but every day bayalahla isitwala indlela abapheka ngayo baze bapheka isitwala esidlula esifana ukuthi sidliwe oro bapheka isitwala singahambelani lesitshebo sakhona abantwana begcina bengasuthanga belahla isitwala so abathengisayo nje bathi nxa bethenga into besebenzisa into yonke bakhangelela ukuthi abasebenzise enye into bagcine becitha into zonke zingono zihambelane ninike just i-example yesitwala but izinto eziningi ekuthi abathengi the times bayalahla imali zabo ukhangela like ishezesa abathengi bayakwazi bayethenga amagesi but uyathola abanye belayitha istove the whole day singacitshwa into yamanzi bayabhadala uthola abantu bayavula ise the gas iplate one ukuthi afake amanzi edishini uyayenza ukuvula itepu amanzi ephuma alahleka amaningi so izo ezinye izinto ezincane sazama kukhuthaza abathengi ukuthi whilest imali sesiyisuzayo ilutshwane kungcono sibe le ndlela enhle ukuthi sizame ukuyidonsa leyana ikhave imonthi yonke ibhajethi yethu should cover imonthi with the little we have still stretch ngendlela yokuthi izasifikisa ku-next payday lokhu kuyayenzwa through ama-spending patterns abo
unkuthazo bani ongayipha uzulu nxa sikhangele ukusilela kwemali emabhanga lapha kuyini abangakwenza
amabhanga yeqiniso imali ayitholakali and izulu isikhathi esiningi bachitha ama-hours amaningi becure ku-bank inkuthazo ngilayo isikhathesi abantu sokule ndlela ezisetshenziswa ezinye umuntu engabambanga imali ama-bank transfers ama-eco cash lawo i-mobile money transfers ama-swipe machine ama-ara konke lo indlela izulu lisebenzise indlela zonke lezi at the same time sifuna uku-advisa ama-responsible authorities ukuthi abantu walithi nxa sebesebenzisa indlela lezi labo bayehlise intengo what you call ama-service charges okusebenzisa ama-transfers lezinye into zonke lezi
alo ke ngumnumzana Comfort Mutshekeza umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni semandebeleni ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umncintiswano wokuthuthukisa umsebenzi wolwazi lwesayensi ngokulungisa imitshina yamarobhothi engancedisa kule imisebenzi we-First Global Challenge oqhubekela phambili khonapha esigodlweni seMelika eWashington DC. Ulumncintiswano ungenwa ngabasakhulayo abadabuka emazweni womhlaba wonke jikelele. EleZimbabwe lalo limelwe liqula labasakhulayo abenza izifundo zesecondary abavela ezikolweni ezijiyeneyo. Emncintiswaneni wayizolo abasakhulayo laba abayisitshiyagalombili benze kakuhle lapho bencintisana labavela kweleSlovenia leSt Kitts and Nevis banqoba emdlalweni wabo wakuqala. Intatheli zindaba eStudio 7 uMike Hobe uye lapho uquthelwa khona lumncintiswano khonapha eWashington DC. Siyakwamukela Mike kuhlelo kuyini okwenzakalayo khona ngapho okubonileyo namhlanje.
Ngiyabonga Christopher ngiyabonga. La ngise Washington DC kulo mncintiswano ngibone angitholanga ithuba lokufika la ekuseni kodwa babe lo mncintiswano bedlala nele Melika and ngempela abeZimbabwe banqobile okwamanje basadlala lelinye lizwe angitholanga ithuba lokubona ukuthi yilizwe lithi kodwa lapho ngiphuma ngibona babe nqoba ngempela.
Ye kodwa wena nxa ukhangele imitshina yona leyi yamarobhothi ebukiswayo khonapho yenza imincintisano yakhona leyi uyibona njani nxa ukhangele vele ezimbabwe?
Sorry, angizwanga, ngicela uphinde.
Imitshina yona yakhona yona le eyenza imincintisano yamarobhothi uyibone njani kakhulu evela ezimbabwe?
Yazi ngibone enhle ngempela ezimbabwe bekhuluma nalo okhokhela ilwandla lethu. Wangichazisela kahle ukuthi eleZimbabwe likhangelele ukuthi lizathuthukisa laba abangatholi ithuba lokuthola amanzi esingathi clean water abasemaphandleni. So ngempela kodwa ngathi ngoba bayanqoba lo mshina ngempela uyasebenza.
Nxa usithi bayanqoba baphumelele okunganani ngoba sike seze ukuthi abe-Afghanistan yibo abakhanya belokhu bekhokhela sebekusibanga siphi abeZimbabwe?
Kodwa Chris uma sengisithi bayanqoba ngempela angithi ekutheni they beat abemelika angithi imelika yiyo ekhangelela ukuthi hayi yiyo ezonqoba ikakhulukazi uma sesixoxisayo ngeze technology thina abeZimbabwe sibanqobile ngempela.
Abemelika banqotshiwe ngabeZimbabwe?
Yebo, ekutheni.
Oh, manje umncintisano nalo usukusibanga siphi? Kuyini osokuzayenzakala kathesi?
Sokusele umdlalo oyi-1 ngibona ngale abeZimbabwe seuyaphuma manje ngathi angatholi ithuba lokukhuluma lokukhokhela wakhona kodwa ngibona bajabalile ngempela kungathi hayi I think ukuthi banqobile ngempela.
Nxa kuyikuthi banqobile kathesi okwemini kutsho ukuthi bayabe benqobe umdlalo wonke yini kumbe kuyabe kukhona okunye abanye abanqobe okunye?
Hatshi, sekusele umdlalo oyi-1 kodwa bakanqoba kulo mdlalo ungathi singathi they've won i-competition yangkhona. Bengikhuluma nalo mkhokheli ngambuza ngathi if you guys win i-competition yangkhona lizathola imklomelo enjani. Wangichazisela ukuthi the ultimate singathi i-trophy yangkhona ukuthi laba abafundayo bazathola ama-scholarship ukuthi baze la kwele Melika bayefunda.
Ye manje nxa wena ukhangele kodwa bakhanya bazanqoba yini nxa ukhangele bona imitshina ukuthi bayiphatha njani labemelika labamanye amazwe?
Hayi, uthi ngiyakuqambela amanga futhi kunzima ukuthi ngikhulume kanjalo kodwa ngilethemba ukuthi hayi bazanqoba ngoba umtshina wabo uyasebenza ngempela. Ngibona ekuseni lapho ngifika babephatha uyazi abalandeli bazathola ithuba bangahamba kukhasi lethu le-Facebook bazabona ukuthi umtshina wakhona usebenza kanjani kodwa it was working perfectly.
Hayi, kuyezwakala Mike ube lelanga elihle. Sizwa kuthiwa bayeza lapha e-studio.
Yebo, abayi-4 bayeza e-studio bazangena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo always a connection ku-Live Talk.
Hayi, silethemba abalaleli lababukeli bazathiya indlebe lamehlo bekhangele ukudla kwamehlo. Siyabatshayela ihlombe abantwana beZimbabwe. Sibongile kakhulu Mike.
Hayi, ngiyabonga.
Okwamanje ke ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ngomnyaka ka-2014 amalwecatsha abizwa ngokuthi ISIS athatha ngodlakela idolobho leMosul kwele Iraq. Mhlaka-10 ngontulikazi umongameli we-Iraq umnumzana Haidi al-Abadi ubile ukuthi amabutho elizwe lakhe asenqobe amalwecatsha la abisela idolobho leli ezandleni zikazulu. Impile ithethe inyanga ezisitshiyagalolunye. Impile ibinzima okumangalisayo ikakhulu ebantwini ababesetshenziswa ngamalocatsha la ukuzivikela. Abaningi ababulawa ngamalocatsha la yilabo ababezama ukubaleka eMosul. Umnumzana Rex Tillerson omele uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department uthe amalocatsha la abulele abantu abaningi esebona ukuthi asesehlulwa. Uthe amalocatsha e-ISIS ayesebenzisa izikolo, izibhedlela, izindlu zokukhonzela ukwenza omaqhuphula lamanye amabhomba. Uphinde wathi amalocatsha la adiliza indlu yokholo lwesimuslim elodumo ebuzwa ngokuthi i-Al-Nur Mosque le-Al-Khatba Minaret asebona ukuthi asenqotshwa. UTillerson uncome okwenziwe libutho le-Iraq le-Kurdish Peshmerga ngokwehlula amalocatsha la. Ukhalele imuli ezalahlekelwa izihlobo labangane. Ute wehlula abantu laba abalomoya omubi kuveza ukuthi asethwele nzima amalecacha la. Ugcizelele esithi kwenzakala ukuthi amalecacha anje ayehlulwe nxa amazwe amaningi esebenza ndawonye. UTillerson uphinde wathi umongameli Donald Trump labantu beMelika bajayela ihlombe umnumzana Abadi obekhokhela ukulwisana le-ISIS eMosul. Uthe sesifikile isikhathi sokuthi kwakhiwe idolobho leli labhidlika okumangalisayo.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Okwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe leZimbabwe linqotshwe ngama wickets amane ngele Sri Lanka emdlalweni we-test ye-cricket ofikwe emaphethelweni lamhlanje khonale eSri Lanka. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leSri Lanka liphindisele ukunqotshwa nge-3-2 elikwenziwe ngeleZimbabwe kumidlalo yohlobo le-1-day international elandelwe yilo wodwa ofike emaphethelweni namhlanje. Kuhlangela kuqala elo mdlalo, iqembu leZimbabwe litshaya amaranzi angu-356 kwathi kwelesibili litshaya amaranzi angu-377 kwathi eleSri Lanka kuhlangela kuqala lithole amaranzi angu-346 kwathi kwelesibili litshaya amaranzi angu-391 lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha. Ukapteni weqembu leZimbabwe uGraeme Cremer utshele inhlanganiso kamabona kude yeSuperSport ukuba baziqhenya ngendlela abadlale ngayo loba nje benqotshiwe.
Disappointing, but you know, credit to Sri Lanka.
Khona kuyadanisa kodwa kumele sitshayele ihlombe iqembu leSri Lanka ngokwenelisa ukufikisa amaruns angu-308. Lathi sizithole sisesimeni esingekho lula kodwa senelise ukuba sidlale kuze kufike usuku lokugcina lomdlalo. Kumele siziqhenye ngakho lokho.
Ukunqotshwa kweqembu le-cricket kulandela ukunqotshwa kwamaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu kanye lasemdlalweni we-rugby ngempelaviki yedluleyo. Iqembu lenguqu linqotshwe nge-1 kanye kuhlangela kuqala elo mdlalo wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-CHAN ngomnyaka ozayo. Kodwa iqembu leZimbabwe lilethuba lokuguqula lesi simo njengoba ihlandla lesibili elo mdlalo lizadlalwa ngempelaviki yezayo esikolweni iHarare. Iqembu le-rugby lona linqotshwe emdlalweni we-Africa Cup yona iqhubekela phambili kulimpelaviki lapho iqembu leZimbabwe Sebles elizadlala khona lele-Kenya enkundleni ye-Hartsfield ngomgqibelo. UTheo Will olilunga lequla eliqhuba amalungiselelo alo mdlalo ukhuthaze uZulu ukuba abuyazosekela iqembu lesizwe njalo bengalahle ithemba ngoba leli qembu ladliwa ngeleNamibia.
Vele njengoba i-sports yenzakala ukuthi there must always be odliwayo lo owinayo. It's unfortunate ukuthi i-team yethu ayizange iwine, kodwa i-decision yangkhona we feel ukuthi kungaba yi-controversial, kodwa hayi asiso sikhathi sokuthi sikhulume ngakho. Into esijwayo ukuthi wonke abantu abakhona buyanda ezosupport iZimbabwe, buyanda ezosupport iSables, buyanda ezofila up iHartsfield.
Ngokwakuqala kusukela ngomnyaka ka-2011 ukuba iqembu lesizwe lidlalele enkundleni iHartsfield, njalo inhlanganiso yeZimbabwe Rugby Union izaqhuba inhlelo zokukhuthaza abalandeli bomdlalo ukuba babuye ngobuningi babo kusukela ngolwesine ntambama. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Okwakuqala selokhu waxotshwa kuZANU PF unkosikazi Joyce Mujuru owake waba umsekeli kamongameli usole abekhomishini ebona ukugqutshwa kokhetho eyezek. Sekuqhamuke impi phakathi kwabatshayeli bamamita taxi labenza umsebenzi ofanayo besebenzisa ulwazi lwangalezi nsuku olukamakhalekhukhwini ama-app e-Uber le-Taxify. Umncintiswano wokuthuthukisa umsebenzi wolwazi lwe-science ngokulingisa imitshina yamarobhothi engancedisa kule imisebenzi we-First Global Challenge uqhubekele phambili ngapha e-Washington DC. Silugqiba ke lamhlanje uhlelo lwethu, igama ngu-Chris Gande, lilale.
Ya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.